So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha sikwa khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Ma engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF, imali ibe ngcono, iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwelemelika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomongameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka 27 Mbimbitho ngomnyaka ka 2029. UMushavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko eyemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye, siyazi ukuthi lapha sikwa khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF, imali yethu kayithu zibe ngcono, iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Ye, siyabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensitha likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe nto oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafana ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali igcine. Ukuphonga udinda nje imalumbe angakwenza owakathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intemo yokuthatha imali ebhenki, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angakuphumela ukuthi akwenze. Kodwa njengoba ngisitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane ngoba sokuqondane le-national productivity.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japheth Mpofu usomabhizimusi olodumo koBulawayo.
Into ekhona Dube ukuthi as produce eZimbabwe, so sathatha i-economy yethu siyisusa sitayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi esitiridi namatamatisi ethengiswa ibhokisi lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina lekugcineni amatamatisi ethengiswa nge-$18 oneqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi anele edrobheni singeke siwavule amafektari lana koBulawayo Dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho ayeneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje ukhulumende sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasi producer ngabe kasikho kona lo umuntu
uso kumele kwenziweni Mpofu
lapho kukhona kumele kube khona ka provide amanzi ayeneleyo lamagetsa ngoba kathi singazenge kunika $1 million ngithi hambe e-factory uzayi ukuthi sebenze 3 hours iduba abantu befuna imali yabo police
kodwa kuyakho
into esihluphayo kathi sibuye ngapha eplazini sibuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza faka i-1 hectare ekhabishi
so lapha Mpofu uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka as long thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala getsi kungalamandla ngamafishane akusebenzeki
kodwa abantu njengoba usomabhizimusi lina kumele liyenzeni lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icina lisenze khona
kathesi unje lapha mina ngiyalima kathesi amanzi ami anti ukhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA yesola ngafaka ngathengisa inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzela
kodwa wabo kufuna amagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona kwarhulumente
lofunayo ukuthi ibhatiri lami selifuna ukuthi siyaziphambanisa yetulo selihamba 30 seconds off
inyakuza siwule ekucineni khonapho ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japheth Mpofu ngusomabhizimusi olodumo koBulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba ele World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe ole results based financing RBF uhlelo lolube likhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lwe results based financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempila kahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa holo lezinye ezisebenzi zezempila kahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-60 amadola eMelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingama-50 ikakhulu emaphandleni. Ukhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe inkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million women received prenatal care services and RBF-supported facilities.
Uhlelo lolu luphumelele kakhulu lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi walolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lwe-results-based financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika kwezinye indawo senelise ukufaka isola ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
It's growing, so RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcinisihlalo wekomitee yezempilakahle ePhalamende uMnumzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolube liphathisa kakhulu kulolu hlangothi.
Iminister icela imali eningi kakhulu up to 55 trillion yabuqina iphi trillion. So kathesi kwaba ne-inflation eyenzakale ngobandlela lele kwabanzi. So kathesi ungathiwa sokuphuma ama-development partners bama-donors enjeyabobank.
I-World Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo wezempilakahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu, ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempilakahle. Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamachuma isithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka-7 wenyanga edlulele sethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe ezindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhululwe ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathintambo ogada lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusizwe uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsulwa laba bantu yikho vele obekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezithiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lokho. Kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye uhulumende uluma ephozisa for kancube ukhona umuntu othi akuncebe ungathi uyakhala kube nguye segijima phambili azokumbambatha. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho unuphesiwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo eleZANU PF esihlalweni njengalokho kusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhethwa lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe eleZANU PF kube lombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Sibanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngomnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wakwentanga kwi-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe elinjengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele bazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongani kwenzakala lithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshelwa iphathi, siyatshontshelwa konke but ya.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu yakwazi ukuthi ibandla leZANU PF lelitshontshela ibandla lethu yilo lasikhipha ephalamende sinabanye singama-MP yilo elibambe amakhosi yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabaso be-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke sithi mina ngiebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyazilela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho muyela amaphepha abantu ababili besithi bazela ebandleni elifana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nobongela abantu besemigaso ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibutala ngazakhonsida i-defeat. So ayikho into esingathi yinto emangalisayo. Izimbathi njengeZimbabwe sithola ezilutho emaprezidenti wa-Europe Cup. La mali akhona ngathi esawu-20 langawozizinto eprezidenti bekhe. Ngabe ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Kutsho ukuthi abantu abadala balo wizwe emithi nangokukhula ukuthi akuphanga siyafika ichansi yethu siyafika isikhathi dathi sibuze asilaphendeli lakho lokho ngabeesikhathi ngama-MP zabontanga ngama-minita zangabontanga ndawona umzekelo sezelensi la wangena engufana omncane kulodwa khangela ama-repetitions akhona sebhukisa wabhukisa abantu mahali e-Ukraine e-experimenta ngelizwe solo kwade kutsho ngobaba umkoti lapho basho ukuthi bayatshontshelwa bekeze bathimthini no betshontshelana ngokonangokwabo loyoe kalo bamkhethile ngoba olekhathathithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu okwalapha athi kuzala ezimbabwe ulida obhotheni wakhona ubengenambono ubehambe esathi umuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde eyibalekile izimbabwe angekanti uthembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu kumele ukuthi izani izimbabwe ukubulala i-evolution and lokho abakwenzekile akukho kuhle bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiye emnyakeni nalokho kuyabahlutha ukuthi kathi kungani uphanisa esuka kuthi esimalaphana and asenteli ukuthi kathi sibazihlutha ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into yazeke ukubhizika yikho upresidentiayi thina sihamba nyovane sangena nyovane alithiboni ukuthi ibulala i-opposition kuphela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhizi lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izanu izibele
kini. Nanso-ke indaba mnumzana Mrech, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla leZANU PF
bayenzana bona ngokwabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izinto zabo bethole izimali besengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaka abantu phambili bengafaki iZANU PF.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni betshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumeni abaphethe ukuthi besifake kuvalo besethisele bathumba abantu bekhalapha abantu bezele njengoba ngingathembisa ngoDisemba laphana ngathi uhulumeni ngaqhubeke senza so sizabhilisha sizangena efredini sengakutho ukuthi kalepha abantu abalinde sizwe ukuthi umongameli Chamisa uthatha ngathi esisangathi utshintsho lukhona lusendleleni bengokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradeni sibeneselebrata yekholisa facilitate ilizwe. Ngiyabonga
mnumzana Mraich, ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa
izanu PF ngenxa yingena ekhetheni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani. Izanu PF izaqhubeka ibusa, akunayo iphozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe, sibevuzeni esiqophe ngomongameli Vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-akademi yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 siyayena futhi ama-elections. Thinta ngeke esefutha njengophasho so ngikhangelethi ngabanye abantu esiyekusekuthi ukuthi bezozijoyina ilandeleeeinikathi kumele bezijoyina yiwening team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda?
Hayi, kusho umthanyelo omuthi thanyela ngile mthanyelo omdala kungakhathalekile ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi. Yebo, ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili, but hayi sifuna ukathi iZimbabwe thina ukuthi loba ngubani eyangena, kukhathalekile ukuthi unganani ubani abaZimbabwe ngitshengile indawonye ngaphansi kukapresident Chamisa.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokelwa ngumnumzana Jameson Timba, obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Murechu webandla leZANU-PF loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba obelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazi omnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yi-boomerang ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena ku-White House elebhagethi enjiyana. Njalo abanye lo babemsupport, abanye they tired bathi hayi, we don't need i-turbulence le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba i-free spirit for ukhulumela, you know, free access to ama-recreational drugs and stuff like that, njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrat. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanya nguye abaya kuye ku-RFK nguye ngoba nguye ongani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo. And then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amaphandisi athi hayi, it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebebathathu ababe bencintisa, kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye uBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime a-third party kumbe a-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile. Amaningi asedecidile. U-Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi. Bebekwestina nje ukuthi ngoba There's been this theory ukuthi Americans love rebels, but they love the underdog. And uTrump ubese kanya engumuntu or under pressure, kanya ngani bamphiphimisa, he's got 85 cases. So bebe sithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba mele bamabandla abusayo babe sefollows mabethi report ka Nevus Mumba ayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZanu PF yawina ngokubhinya ama-election. Okuqala kwakune phase okwesibili babengavuma i-diaspora vote, okwesithathu babevimba wabadla kusake wathabe wabulala. Yona le ANC yona manje exotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo. Abayenza inhlekiso ezibhedlela manje e-South Africa ababafuni, but ngapho bafuna iZanu kusinga. Abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhiphe wezana. Yabonga kumasinga kobulawayo iphumule emadrikini.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi, siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi. Hayi, akukho kubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazo ezisihluphayo la. Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inamba isayazi unini ubehlalele 7 manje umalondo watshona. So umntwana kasimboni unalowo kade ehlala lo malondo asimboni. Ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana. Angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lo Jethro e-7. Saka ukuthi sihlawuthi phakathi kwaJohn Brandy sozethu esinye sesiwutom Brandy siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kaMandela lapha ayehlalela kompa. So ngicela ukuthi lingi-advertisele into ukuze umntwana lo simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini. Bayahlukana khonapho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngungusijindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhedwa wonke lawo mangayebazeni asitshela sibabayaziyo bona ayebazi labo abantu esidinge mina se-13 ku-Route 12.
Njani ku-Studio 7 njani? Siyabonga abantu, siyabonga izinto. Sicela ukuthi sike sikhumbuze lamanani governmental organizations aholisa ukudla. Ukuthi this time kufanele bethintele abantu emadorobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi nendlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavar okubulawayo la. Siyacela ukuthi kubanjwewe ama-non governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebeholisa labo. Cela kube strict CV abantu lonyaka lapho emathawni kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka so ndlala le.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, salibonani ugumbo lokhuluma ebhinga ngale kodwa ngisejobeki manje. Mina nokudana ngezikhulu zethu lezi zezane. Hhayi bathonthi into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka. Hhayi aya mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la. Hhayi kusasa kayikho totali. Hhayi laba abantu balesihluku madoda. Hhayi senzeni njani? Hhayi laba abadala angazi ukuthi banjani. Abalazwelo abafuni ukungcwaba mpela intsha yonke kuselaba abantu abantwana basiphi ephila ngotshwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane e-Women's Month. Singakahlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashabane usekhethwe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.